Inkulumo ngizizwa kuzike ngoba khona amaview nalazo lezi bathi okwakhathesi njengoba umama uMakhube ephawulile kwabasobala izolo emhlanganweni osokukhona asekubonile ukuthi kwenzakale ukuthi iparty sokumele ukuthi ilungisele ukuya ku-Extraordinary Congress eyiyezaxazula yonke lento ngoba nxa kukhulunywa inkulumo lezinto ekade sikhona ukuthi besofrize isikhathi njalo sokusenza ukuthi iparty ilokhu ikhangele ngaphakathi kukanti ukhetho kayisilolo ukhetho phakathi kukamama uMakhube lo uMnumzane Charles ukhetho kuphakathi kokuthi abantu bezimbabwe bale ukhetho okumele balwenze ukhetho lokuthi iparty abayibona ukuthi izaphatha okwehlukeneyo kule zandla neparty ezaphatha njengezandla so kona lokho kumele kuxazulwe i-Extraordinary Congress so nje kungekudala ubaba u-Obisgood uzaphawula ukuthi kahle kahle ilanga eselitholakile eselivunyelwe neyiphathi ngokukhokhela kwamama udokotela uKhube yiliphi ukuthi abantu bayehlangana ngalelo langa bakhethe umkhokheli babeke izimiso zebandla awubafuna ukuthi ziqhubekisele ibandla phambili zisiya ekhethweni kuphele nje yonke le msindo nokuba abantu bezingeleza bebhoda ndawonye njalo bezithatha neminye into beyikhangele nje ukuthi nxa kuzukuthi kulokukhulunyisana phela bekumele ukuthi kube isixazululo sokuthi iparty ibuyela esikweni layo ibuyela embonweni wayo wenza ukuthi bekhona ngoba simele sicabanga ukuthi iparty le yavela kuzisebenzi yaya ku-constitutional assembly yasisiwa iparty so yonke into yenziwa iparty le kumele ibe kwasisi kuyenzakala ukuthi iphathi le iyazivela esigabeni sokuthi izakuba ugovernment kumbe nguhulumende ozakwenza ukuthi kutholakale imisebenzi kusetshenzwe kuhle kuyikuthi abatshala imali bayaba nesisuthiseko ukuthi bangatshala imali elizweni lezimbabwe akula kuhle kuguqula kwemithetho kumbe kungalandelwa kwemithetho okuzabaphambanisa
yes sozingathi-ke dube briefly civil singathi ama-talks are off vela wakho
amatoksi akusela amatoksi azaba khona ngoba ama-issues izindaba kade kuxoxwa ngazo zisezijikeleze sigaba sinye okwesikhathi eside ngakho-ke umama uKhube sebenzisa-ke amandla awaphiwa i-congress ka-2014 yokuthi nguye okumele akhokhele nxa ubaba uthangaya engekho noma ngasiphi isizathu okuyikho kusikhathi esigasekho ngesizathu sokuthi sishile umama sephawule ukuthi sekumele iphathiye ku-Extraordinary Congress ngakho-ke ubaba uGuthu uzasandisa ngamalanga lawo ukuthi i-Extraordinary Congress kumele yenziwe ngaliphi langa ukwenzela ukuthi abantu kubeke abajika leyo ndawo liphele ngoba ngifika liyabona ukuthi bekuyinto yama-National Council angaqhathiyo ukuthi abebizwa njani ngobani esemthethweni kuhamba njani kuzavika abantu bazavika ngomva kwemele bathi kuze kwezi but i-Extraordinary Congress ibizwa wonke amalungu okumele enze izinqumo eziphethe zebandla.